Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bagcizelela ukuthi bafuna ukuthola iholo labo ngemali yakwamanye amazwe ngoba ingxabangxoza ekhona kwezomnotho welizwe yenqabela ukuthi beziphilise ngama bond notes.
Ama price nge bond note akhwelile okungenzeki. For example, ngithe ngibuza ngokukhipha izinyo bathi 150 nge-bond note, nge-US dollar bathi $30. Half of his salary for easy.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Mfundi Omlilo uthi usekhangelele ukuthi umthethwandaba ophezulu uqale ukuthetha udaba alukhweze kuwo emangalela ngokuthi abantu bethathelwe imali ye 2% ku-tax.
Lokhu kuthi ukuthi uhulumende ule mali eningi ayidlalisileyo eyidlalisa ezintweni esingazaziyo, usephenduka njalo uhulumende sethi usefuna ukuthi asibhadalise i-tax ukwenzela ukuthi abhadale isikweleti sakhe. Lokhu yike ngikwalayona esakhamuzi ukuthi ngingabhadala isikweleti sikahulumende.
Siza kuzwa okwenzakala emaphandleni kanye leziphathelane labesifazana, wona lo msakazo wenu we-Studio 7. Iningi seliphe imbono ehlukeneyo ngesikhalazo esethulwe ngababalisi benhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta ukuthi kumele bathole iholo labo ngemali yakwamanye amazwe ngoba bathwele amagabha avuzayo ngenhlelo zikahulumende ezokulungisa umnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ethule imithelo etshiyeneyo ebalisa okuhlawulisa uZulu amasenti amabili kudola linye ngalinye. Lapho ethe wathenga impahla ebiza imali ephezu kwechumi lamadola i-$10. Inhlanganiso yeZimta ithi amalungayo awenelisi ukubhadala indleko ezibalisa le mali yokugada amabhasi, ukuthenga ukudla, eyokwelatshwa ezibhedlela, leyokubhadalela izindlu abahlala kuzo. IZimta ithi uhlangothi lwababalisi yilo obeluvele luthola imali ephansi kakhulu engeneliyo ukuba baphile, engafiki ku-poverty datum line, kukanti udubo lwabo soluphindwe kabili ngengxabangxoza ekumnotho welizwe. Iningi lezisebenzi ezikhulume lalomsakazo zithi zibhekane lohlupho olufanayo. Omunye wazo kungunkosikazi Ivy Banda osebenza koBulawayo.
Ama-price nge-bond note akhwelile okungenzeki. For example, ngithe ngibuza ngokukhipha izinyo bathi 150 nge-bond note, nge-US dollar bathi $30. Half of his salary for easy. Angisakhulumi ngama-basic awukathengi khona la, isalary half yakho siphelile. Umbono wami bekuyukuthi uhulumende angenele since ama-US dollars asesemalutshwane.
Wengeze wathi kumele uhulumende alungisise lolu daba ngoba iholo elitholwa linengi lezisebenzi alihambelani lentengo yempahla lokunye.
Ukwenzela ukuthi umbalisi laye abe ngumuntu okhululekileyo elizweni lakhe, athenge ngesalari yakhe izinto zakhe izikwane zonke. Ababalisi njalo bathola lolu hlupho ku-transport. Bebebhajethile ama-50 cents for umthova but ukhwelile inyanga ingakapheli, so sokumele bayebhadala $1.50 nxa kusakhanya. Kodwa kungaba mnyama ususa $2. Ayisaneli isalari yabo nxa kungamabhonzi. So kazame ezinye indlela uhulumende angazenza ukuthi iyanele le mali.
Kodwa umnumzana Musa Chabalala waseManresa edolobheni leHarare uthi kavumelani lokuthiwo yinhlanganiso yeZimta.
Le nto ekuthiwa ngabeZimta ukuthi bafuna ukubhadala nge-forex, khanya ngani ayilangqondo kakhulu ngoba abantu laba abangenisi forex, ngisho basebenza under a government. O government lo omele ukuthi nga ungiyongenisa iforex akayingenisi. So bazayithatha kubani? Yithi futhi thina siyidinga sidingirisa sithengisa sihoda phinde sibanike futhi basibhadala ngayo. Hayi, mina ngibona ngani akuba nento lokho.
Ababalisi bathi uhlangothi lwezemfundo lungaphazamiseka elizweni nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zabo. Lumsakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lenkokheli enhlanganisweni yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions njengoba udaba lokubotshwa kwenkokheli yalinhlanganiso lulokhe lusemthethwandaba. Ababotshiweyo laba ngeviki ephelileyo babalisa umkhokheli wayo umnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo behlukunyezwe ngamapholisa kuviki ephelileyo ngesikhathi befuna ukukhokhela izisebenzi ekutshengiseleni ngenxa yodaba olufanayo bekhala ngakho kanye abezimtha asebekhala ngakho phezu kwamanyathelo uhulumende asewathatha ukulungisisa umnotho welizwe. Yikhona luzoziwa mhlaka 30 Mfumfu udaba lwenkokheli yeZCTU ngemva kokuba abekade bebotshiwe laba betholiswe ithuba lokuhlawula amachumi amahlanu amadola ngamunye kuyimali yesibambiso ibail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kamuzi seHarare umnumzana Mfundo Mlilo uthi usekhangelele ukuthi umthethwandaba ophezulu uqale ukuthetha udaba lukhweze kuwe lokuphikisa inyathelo elathathwa ngumphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube elokuthathela abantu umthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Umnumzana Mlilo oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi e-Combined Harare Residents Association uthi ukhwezelo ludaba ezimele yedwa njalo igqwetha lakhe umnumzana Dendai BT. Sixoxe lomnumzana Mlilo osichasisela okuningi ngenyathelo alithetheyo.
Lolu daba ngilukhweza ngilingedwa njengomuntu ophile ebhadri, njengomuntu obhadala itaxi efakwe nguhulumende. Uminista we-finance uProfessor Mthuli Ncube wafaka umthetho kumbe ngathi watshintsha umthetho le tax ebhadala kuhulumende xa umuntu esenza singathi ngama-transactions kumbe ukuhambisa kwemali. Umthetho lo ungangokuthi nxa ubhadala imali efika njenge imali engangedola kumele ubhadale i-$2 eya kuhulumende. Mina mbona ngani thiwa le imali yikuntshontsha kahulumende entshontshela abantu ngoba sathola ukuthi uhulumende iminyaka ephelileyo kusukela 2013 kufika ku-2018 uselesikweledi esingafika 16 billion. Lokhu kutho ukuthi uhulumende ule mali eningi ayidlalisileyo eyidlalisa ezintweni esingazaziyo. Usephenduka njalo uhulumende sesithi sefuna ukuthi asibhadalise i-tax ukwenzela ukuthi abhadale isikweledi sakhe. Lokhu yike ngikwalayona njengesakhamuzi ukuthi ngingabhadala isikweledi sikahulumende.
Ye kodwa ubufakazi ulabo yini?
Ubufakazi ngilabo ngoba sathola ukuthi imithetho yonke eseZimbabwe intshintshwa yiPhalamende. Uminista kumbe upresident kumbe umuntu wonke nje kala ngathi amandla wokuthi intshintshe umthetho. Imithetho yonke itshintshwa yiPhalamende. Xa umuntu kumbe uminista efuna ukuthi umthetho utshintshwe kumele ahambe ePhalamende ayefake singathi ibhili ukuze iPhalamende ikhangelise ukuthi umthetho lo uya ngaphi. Uminista of Finance kayihambisanga ngale ibhili ngathi ePhalamende. So mbona ngathi akakukho emthethweni ukuthi avuke nje ekhongukhuluma ukuthi umthetho usutshintshile engahambisanga ngalo mthetho ePhalamende.
Kuyini kathesi osukulindele ngalolu daba?
Kathesi silinde ukuthi uregistrar wecourt asinike ilanga lokuthi ngathi udaba lolu luthethe ngoba lwahamba ngathi nge-agent Chamber Affective. So simelele ukuthi amalanga azayo nalaya kumbe kusasa kumbe amalanga azayo basitshele ukuthi sizahamba nini siyehlangana e-court. Ngimele ngu-honorable Dendai BT igqwetha elazakalayo kakhulu ngezinto ze-finance lezinto ze-constitution njalo waye ngu-minister of finance umuntu owazi umthetho kakhulu lolu daba selihambise e-court ye-high court.
Lowo ngumnumzana Mfundo Mlilo sixoxelaye eseHarare.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke, umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 7:30 ntambama. Lango 6:30 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM 4930 6040 15460 laku 1885 kHz kushortwave.
Umabhalane omkhulu kuhulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo uthi wahlangana lenkosana yeSaudi Arabia wayitshela ukuthi eleMelika likhathazekile ngodaba lwentatheli izindaba yalelo lizwe eyanyamalalayo uJamal Khashoggi owathunjwayo njalo bamelele ukuthi iqiniso liphumele egcekeni. Ekhuluma lentatheli izindaba yakhonapha eVoice of America uGreta Van Sturen, umnumzana Pompeo uphinde wathinta udaba lwabantu beMexico lamanye amazwe akhelane layo abalubhekise eMelika ngobuningi babo bedinga ubuphepheli i-migrant caravan. Uthe usakhulumisana lohulumende weMexico ukuthi bezwisisane ngokuthi abantu abasoze bephonga ungena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Uphinde wakhuluma ngokunye okuninginingi okuphathelane lamanye amazwe agoqela elePanama, leChina, leVenezuela. Asizweni amanye amazwi akhe.
So we're working with the current government. It's their strategy, and we recognize Mexican sovereignty, their right to make the decisions the way they want. Yesterday they spoke with the UN.
Sebenzelana lohulumende weMexico ngalolu daba. Siyananzelela ukuthi uhulumende weMexico ulelengcelo lokuzikhandela amacebo akhe ngendlela afuna ukulungisa ngalolu daba. Izolo nje bebekhulumisana lomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ngalolu daba. Ngalokho kusobala ukuthi bazaphatha abantu laba abadinga ukuphepheli ngesihle bengephula amalungelo abo. Kodwa kufanele njalo bebazise ukuthi akulunganga ukuthi besuke emazweni abo besebenzisa iMexico ukuza lapha eMelika. Iningi labo lisuke emazweni la ngoba kungela msebenzi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kudalwe imisebenzi kulawo mazwe ukwenzela ukuthi abantu laba babe lendlela yokuziphilisa.
Lo umnumzana Mike Pompeo umabhalane omkhulu kuhulumende weMelika ubekhuluma lomsakazo weVoice of America khonapha eWashington.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fumbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fumbula.
Gukama.
Uhlelo lwezemaphandleni kuliviki abesifazana abeGwanda abananze ilanga le-International Day of Rural Women bekhalela amathuba alinganayo labo mama bemadolobheni. U-Albert Ncube obesestezi eGwanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
ELeZimbabwe limanyane lomhlaba wonke jikelele ngomvulo ekunanzeni imisebenzi enziwa ngabesifazana bemaphandleni ngelanga ele-International Day of Rural Women. Abesifazana besitezi phansi kwanduna uMathema labo bananzele ilanga bekhalela amathuba alinganayo hathi labesilisa kuphela kodwa labanye omama abasemadolobheni. Ilanga leli lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngenjongo yokuqakathekisa omama bemaphandleni kanye lokunanza imisebenzi abayenzayo. Kumbuthano oqoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, oqhutshelwe esitezi ngomvulo, iningi labomama likhale njalo ngokuma manzonzo kwezomnotho. UNkosazana Thandeka Ncube Masholo Moshe uthi umumo wezomnotho sulethe obunye obunzima kubomama bemaphandleni.
Bathi bafuna amarandi lamayusa ekhemesti zeGwanda. Solo akuda cooking oil, akuda flour, izinto azishanga lokho ezikwelile. So lapho okukhona khona lokho iphini ngale nje ngathola i-cooking oil bethi $10. Njengamaphilisi ke sizakufa. Asoze siphile ngoba kathesi sesize sireduce ukuthi amaphilisi okumelwana ke kusene mintambama. Sonathe kusene kuphela.
Unkosazana Santa Mabuya oyestezi uthi isikhathi sokuthi omama bemaphandleni baqhubekele phambili bephathwa njengengani sokumele sidlule njalo uthi labo sebefuna izikhundla eziphezulu njengabanye omama bemadolobheni.
Isikhathi esiningi omama baphatheka njengabantwana, abaphathwa njengabantu okuthiwa labo bangabakwazi ezinye izinto. Mina ngokwami ngimele omama, omama silima ngezandla, sichaya ugatshopho, sigebha amagodi ngezandla. Sibe sicela ukuthi ngani uhulumende uyasizwela njalo omama isingenise lathi phambili, kungathi omama ngabantwana ababili ezikhundla ezinkulu. Singene lathi kukhanye lathi sikhulumele omama sikusephalamenti. Siyakucela khona lokho.
Unkosazana Violet Ndlovu oyemayezane uthi babhekane lodubo lokusilela kwamakliniki kanye nezibhedlela okubafake engozini lapho begula.
Uhlupho lukhona imfula ungagcwala uthuli, ungagcwala futhi umfula lwano ngale uwovi, akusela sibhedlela ngakithi. Isibhedlela besikhona sakhiwe ikhathi sasikavulwa, asikaqalisi ukuthi sisetshenzise sisesekhatshana. Kuluhlupho ukuthi nxa abantu begula ngale ngakithi baye ngale, akula sibhedlela. Yilo uhlupho esilalo kakhulu.
Umqondisi we-Waters unkosazana Juliet Nkiwani uthi omama kanye lamantombazana bemaphandleni babhekane lenduba eziningi. Bekunanza njalo ilanga lamantombazana olwe-International Day of the Girl Child kulumbuthano, njalo uMakhwane uthi umlando wabo yikuthi baphungule inani labantwana abenda bebancane.
Sikunanzelela ama-challenges alapha esitezi kumbe emakhaya. Umntwana angaqeda usesiyakwenda, lanxa umntwana waye-bright kodwa ngokuthi usemakhaya akula mathuba amaningi, akula misebenzi, umntwana uyehluleka, abazali behluleka umsesikolo. Kuthe yabo mama isimu ithi yena okwenzakala emadorobheni akwenzakale namakhaya, and time is now. Singena kwi-new dispensation, umama wemakhaya angasaleni umuva.
Abafundi besitezi bathole ithuba lokufunda umdlalo we-cricket befundiswa ngabadlali beqembu lesizwe lamantombazana. Unkosazana Sam Nkiwani okhangela ngenhlalakahle yabadlali laba ukhuthaza abafundi ukuthi baqakathekise ezemidlalo.
Cricket thina sikhona lapha isitshintsha impilo zethu. Njengoba lisazi isimo seZimbabwe kathesi ukuthi izinto eZimbabwe azimanga kuhle.
Usobhuku omkhulu eMakwilili Village umnumzana Promise Thabangu ukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu bazenzele inhlelo zabo bengameleli ukuncediswa ngobaba.
Omama yimgogodla wethu ophilisa ubani loba. So omama kuqakathekile ukubana bangazi bakhangelele ukubana obaba bayibo kufanele benze. Ikakhulu sithanda ukubana omama babe babale mfundiso enkulu kakhulu ukubana yibo abaselele izimuli zonke esigabeni.
Inhlanganiso ye-Waters yasungula uhlelo lokufuya imbuzi, njalo iningi labomama lithi lezi mbuzi sezigugule impilo yabo ngoba sebenelisa ukuthi bazithengise bahambise abantwana esikolo. Ngimele iStudio 7 ngiseStairs eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuke.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaChris Gandia weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA. ya esikhangele yona impilo yamatitshala lezinsuku ngokuqonga kwentengo langokuthi lina like lakhuluma ukubana kumele lingezelelwe kodwa imali yakhona ikhanye lokhu ngakangezelelwa. Kuhamba njani empilweni la?
Hayi, sesithwele nzima, khathi esingasazifisa ukuthi kuhamba njani. Sesithwele nzima sibili ngoba sibe sixotshana lokuthi uhulumende abhadale imali lesilinganiso se-poverty datum line. Khathesi sesibona ukuthi hayi, into ye-poverty datum line leyana yinto encane, sokubuye inkalakatha yendaba sokule nkinga khathesi. Into zonke sezikhwelile. Nxa ngikhangele mina khathesi izini sibe sikhuluma ngendaba yamakhombi lapha ukuthi amakhombi eku-50 cents, khathesi okuthiwa seku-75 cents. Abantu bayakubhalisa njani khonoku? Into eziningi sezikhwele ngama-50%, ngama-100% ezinye izinto. So kumele ukuthi esikubonayo ukuthi impilo isiza kuba nzima ngaphandle ngokuthi uhulumende agijime sibili achasise ukuthi nxa bekhuluma le monetary policy abayikhuphileyo, le fiscal policy abakhuluma ngakho, ye bakhuluma isikhiwa se-economics, ngabakhulume inkulumo zokuthi abantu abasekhaya bayezwe ukuthi bathini. Nxa an ordinary person osekhaya kafuni kuzwa ukuthi intengo yezinto ezinto iyakhwela, izisebenzi kasifuni ukuthi sizwe ukuthi intengo yezinto iyakhwela. So kabachasisi imonetary policy yabo ukuthi batshone, kabachasisi ukuthi yindaba ama-prices sekhwela, kabachasisi ukuthi yindaba so kukhanya ngani amafutha awe-fuel kasatholakali, sehlupha ukuthi isiwathole. Yindaba so kukhanya ngani i-transport isikhwela 100%, 50%, kabakulungise into leyo, kabayilungise singasoze sithathe isikhathi esiningi ngoba sizagcina sesibuyele endaweni kade sikhona ngo-2008 yokuthi abantu bayagcina sebesehluleka kuya emsebenzini. Hayi kodwa ukuthi bakusitrike, hayi, bayagcina vele sebesehluleka ukuthi kuyabe kungasekho ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahambe emsebenzini.
Kubona amatitshala limi njani ezikolo lapha, baningi bayenela na kumbe kulokho kufunakala bani?
Amatitsha ayashota ezikolo la, ayashota kakhulu. Nxa singakhangela ama-statistics akhona ku-Ministry of Primary and Secondary Education laphana sibona ukuthi ayashota around 20,000 teachers abashotayo. So into ekhona vele sithina sibe sikhala sithi hayi, uhulumende enganceda kakhulu nxa sixotshana ngendaba ye-quality education, access to education, funa ukuthi khonokho kube khona. Uhulumende enganceda kakhulu ukuthi bathatha amanye amatitsha. Amatitsha akhona amaningi abahlezi ekhaya baqeda i-training bakhona, bamelele bayadinga umsebenzi. So kuyagcina so kusitsho khona ukuthi i-future yabantwana abancane vele layo iyabe ingasamanga kuhle. So kumele ukuthi nxa sikhuluma ngendaba ye-education sibone ukuthi senza yonke into yokuthi abantwana bakwanise ukufunda. Amatitsha ashotayo lawa kutho ukuthi abakhona ezikolo kulabanye abafundisa abantwana abaningi kakhulu eklasini ethiwa yi-teacher pupil ratio. So nxa befundisa kakusakwaniseki ukuthi bafundise abantwana abaningi kangakani, kakukwaniseki ukuthi bamake amabhuku, akukwaniseki ukuthi azwisise umntwana lo mntwana, babaphathise ukuthi abantwana bafunde sibili i-quality education bekhona. So kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele khonokho nxa even if kulobunzima obunjani, ke into ze-education yabantwana ibe yinto eprotektiweyo, into sibili esizama by whatever means ukuthi abantwana bafunde.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi udaba lwama-extra lessons lona luhamba njani? Sike sizwa phambilini lapha belungani luyakhathaza kungazakali ukuthi kumele amatitsha abafundise abantwana ngaphandle kwesikhathi sabo baphiwe malini ngabazali lokunye okunjalo.
Indaba yama-extra lessons ikhona, umthetho wangikhona, ama-circulars angikhona, vele akhona. Kodwa nxa kukhulunywa ukhulunywa ngesikhathi se-holiday phela, ukuthi abantwana kabafunde ngesikhathi se-holiday, kungabe yi-2 weeks e-holiday kumbe 1 week, izikolo ziya-applya. Ababalisi athi siyafundisa ngesikhathi se-holiday sithole lathi inzuzo encane, isikolo labazali bayahlala bayenza i-meeting sebekhuluma ukuthi singabhadala malini per subject njalo njalo.
lo ke bekungumnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta kumbe Zimbabwe Teachers Association abesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lela.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana. Lamuhla sixoxa lonkosazana Thandekile Moyo, yena othanda ukubhala imbono yakhe ebulenjini beTwitter ngokwenzakala kwezomnotho welizwe, kwezombusazwe kanye lokuphila kwabantu. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe inkundla zokukhulumisana ebulenjini lezi zingaletha inguquko elizweni na.
Ngokukhuluma ngazo ngiyabengicabanga ukuthi abantu bazafuna ukuba involved and bengazwa ngakho bese befuna ukwenza izinto ezingatshintsha umumo wabo. Ngiyabakhathesa abantu babekhala ukuthi uhulumende usenza lokhu senza lokhu kodwa abantu abazange beyivote. So mina nxa ngidiscussa labantu ngiyabengizama ukuvusa abantu inkophe ukuthi hhayi izinto lezi yebo ziyenzakala but it's something that we can do about it. Kukhona esingakwenza thina. Ilizwe lethu ligcwele abantu abangela interest njengento ezenzakala. Like, ngikhuluma ngazo senzani but akula muntu ochiseka kakhulu ukuthi azasukume ayenze into engaguqula ngokusemthethweni. So mina nxa ngikhuluma lapha ngiyabenzama ukuthi abantu engxe kungathi thika enhliziyweni besukume nabo benze izinto ezingasinceda. Even kungasondaba zombusazi uyabona kule zinto ezenzakalayo around us abantwana abadlwengulwayo kodwa abantu asenzi lutho ngakho asikhulumi ngakho izinto ezingani ziyimfihlo. So I'll just be trying ukuthi abantu bebe involved politics la society.
Ngabala lapho owawuloba khona esingathi ikholam ngakubona njalo lapho owawuxoxisana khona labanye komabona kude likhuluma nje ngokuningi uvele ugxile khona ekubhaleni.
Hayi ukubhala nje it's something engangiyenza ukuzizazisa abantu abahlala bengikhuthaza la ngaze ngathi ngcono nzami abanye ama-editor abathandanga engangibhala until one day omunye wakuthanda wangipublisha kodwa mina I'm a geographer by profession.
Uyakukhulume abanye bangathi ku-controversial usithatha ngaphi isibindi?
Angazi ukuthi indaba yesibindi but I think ukukhuluma kuya ngokuthi uchiseka kangakanani into ezenzakalayo. Ngibona ngani mina uhulumende laye uyafuna ukuzwa ukuthi abantu bacabangani ukuthi labo bavumelekile ukuthi bekhuluma abakhulumayo. Lami kumele ngikhululeke ukuthi nxa ngavumelani lakho ngishembatshele ukuthi hayi lamona into elikhulumayo angihambelani layo.
Ekubhaleni lakubo Twitter lakubo Facebook lakubo WhatsApp ungathi bakhona yini abesifazana labo abaphatheka kungxoxompikiswano yalokho okwenzakalayo kumbe balutshwana?
I think bakhona ngoba mina ezintweni lezi engizipostayo ngiphendula ngabo mama konke labo babo kodwa yabona indlela esikhuluma ngazo zichiyene. Kulabanye abakhuluma bengabachingayo and then kulabanye ababe belembono yabo I think abakhanyi kakhulu ngoba babe bengachini bengabantu abazikhulumela kuhle nje ukuthi kwenzakalani kodwa mama abakhona bayakhuluma
ngezinye indlela ababonakalayo yilabo abathi hayi mina ngenziwa njalo abazimelayo be defend umbono
wabo babaqina sebe ngabakhulela laba so ngani sesikhulela abanye ababe khuluma kodwa labo ungakhangelisisa uma kukhona lokho kuyabhaliwe babe khona bebaningi abakhulumayo ngaphansi khonapho labo befaka imibono yabo.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo unkosazana Thandekile Moyo othanda ukubhala imibono yakhe ebulenjini beTwitter ngokwenzakala kwezomnotho welizwe, kwezombusazwe kanye lokuphila kwabantu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Hayi sesemaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.